Okokuqala, umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesiNgisi i-engagement, njalo le-re-engagement, okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi eZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke, singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi. Yikho kuthiwa kona leaving no one and no place behind, ukutshengisela ukubana asifuni ukuthiya umuntu njalo asifuni ukuthiya indawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi. Ngakho-ke umongameli loku akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke. Leyo MPC nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables, la ukuphendule futhi ukuhle in parables bana hayi thina zethu sizigcina kuma-game park ethu okungatsho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale lakhonoko kungaqathekana ubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona. So akula ukuchamanda angabe ekwenzile, uphendulela-ke in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables.
Abanye bathi ihambo zikamongameli ikuchitha imali nje kuphela, ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa yi-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo. Bathi kuchaphaza imali, ukubona njani wena lokho?
Nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uyenze enye imali. Akula ndlela, akula mhlolo ongenzakala ubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa uzosebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali. Kodwa even nako khonoko futhi ukuthi uze ube nayo inyoka leyo, uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenza khonoko. Mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ubana usuthola inyoka ezakwenzela imali. Ngakho-ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali. So umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali, ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko ukuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe, ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana nokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenze izinto ziyenzakale. Ngakho-ke ukusukuma kukamongameli ephuma esiye endaweni ezithiyetshiyeneyo kumqoto, ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe. Khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement, ukuvula amasango, ukuvula izimbabwe ubana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.